Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mtwakazomu hle olamukela emoyeni ngolwesibili mhlaka 6 kumfumfu 2020 ngontungameli nkomo endabeni zekuseni lamhlanje kulabantu abalichumi ababanje umkhuhlane we COVID-19 kuleli izolo labangamachumi ayisithupha lanhlano abatholakale sebesindile.
Awuzange wezwa kuthi abe kule candidate ye Alliance kule candidate ye MDCT. That's why namavoti wabone hambe ngendlela hambe ngayo.
Ibandla le MDCT lele MDC Alliance yasedlephana njalo evanga umeya weGwanda omutsha okhethwe izolo umnumzana Njabulo Siziva.
Okukhala lomsebenzi vele kuyaphambili, kuyaqhubekela phambili. Ababalisi babuyele ezikolo njalo sifuna ukuxwayisa abazali.
Ababalisi bathi ukukhalala kwabo umsebenzi kuyaqhubeka ngoba inkulumo abazenze izolo leziphathamandla zikahulumende aziphumanga lalutho. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump yena ohlaselwe yicoronavirus uphume esibhedlela izolo lancanje engakapholi. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kulabantu abalichumi ababanje umkhuhlane we COVID-19 eZimbabwe izolo labangamachumi ayisithupha lanhlano abatholakale sebesindile. Ugatsha lwezempila kahle luthi njalo akekho ofileyo. Inani lasebehlaselwe yilomkhuhlane selokhu waqhamukayo kuleli likhwelela yakunkulungwane phose eziyisishiyangalombili 7898 kuthi elalabo asebephephile lona likhwelela yakunkulungwane eziyisithupha ezilamakhulu phose amahlano 6424. Abalokhu begula bedlula inkulungwane eyodwa 1246 kuthi asebefile bona balokhu bengamakhulu amabili lamachumi phose amathathu 228. I-John Hopkins University ithi emhlabeni jikelele umkhuhlane lo usubulele abantu abedlula kancane isigidi 1,039,120 njalo wahlasela abedlula isigidi ezingamachumi amathathu lanhlano 35,339,125. Ibandla le MDCT lele MDC Alliance yasebangisana umeya weGwanda omutsha. Umnumzana Njabulo Siziva ukhethwe ukuba ngumeya waleli dolobho izolo kulandela ukuxotshiswa kukamnumzana Justin Mashale owe-MDC Alliance MDCT kankosazana Thokozani Khuphe. Ngemva kokunqoba kukaSiziva, ibandla le-MDC Alliance lethule umbiko lisithi liyathokoza ngoba lenelise ukufikela isikhundla salo. Isikhulumeli saleli bandla eMathebeleland South umnumzana Ntando Ndlela utshelele umsakazo ukuthi uSiziva ulilunga labo. Kodwa isikhulumeli seMDCT umnumzana Galipani Pugeni yena uthi uSiziva ngoweMDCT. Upugeni utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi uSiziva engavele athi ungoweMDC Alliance laye bazamxotsha njengomashalela banye.
Uzokhumbula ukuthi iviki edlulele uke wangifaka lana ubuza ukuthi kwenzakalani eMorgan Richard Tsvangirai House ebizwa njalo kuthiwa iHarvest House. La khuluma kabanzi ngokuthi abe alliance bathe sebelandela iCourt judgment. Akusela alliance sebengama 2014 structures uMongameli ngumama uKhuphi. Iqembu elikhona elaziwayo yiMDCT ekhokhelwa ngumama uKhuphi. Yiwa ama councillors asegwanda kula ephuma kuma alliance partners ethu. So njoba kuthwe eHarvest House hayi ma youth asethe sokuhlangana bonke bafaka ama statements lama main members even naye ubaba uwenda ufaka istatement sokuthi bonke abantu baka 2014 asambeni andumama uKhuphi esambeni ku Congress. Kodwa nanku sungivuza ngeqembu le MDC alliance. Hayi thina besikwazi kule MDCT yodwa. So mangabe ukuthi kuleli iqembu kuthiwa i-alliance and the law ebesimaze yimember yethu seku-alliance hhayi sizombiza kusasa lokho okusayo sizombiza ma ngabe lokho kutshoyo ukuthi uzikhulumele yena wathi unge-MDC alliance ayiso we-MDCT hhayi njengoba sengitshilo nje ngizombiza kusasa ekuseni ngoba phela awuzange wezwa kuthiwa bekule candidate ye-alliance kule candidate ye-MDCT that's why namavoti wabona ehambe ngendlela ahambe ngayo.
Nxa bebekhona abasekela iMDCT bebengasoze bezitsho yini ukuthi thina sisekela iMDCT kumbe bengamvoteli umnumzana Sisi.
Hayi akusetshenzwa kanjalo msakazi. Angithi besiclear thina ukuthi akumelanga kungene iopposition. In this case iopposition is ZANU because eGwanda yithu esikusayo. So njoba sikhuphile umeya yithu esinjani yithu esimbiselayo futhi umeya kungangena umeya weZANU. Ubazamile ngempela ngoba uzoza ukuthi i-first vote I think kuthiwa ibe yi-4-4 omunye abayazibona ukuthi ngubani khonale. Hayi babushesha balungisana futhi kwaphuma ke kuqondile kunjalo kodwa ngiya stressa ke ngithi engikwaziyo mina bonke lana abasekeli ngama councillors eMDCT if into engiyikhulumayo ingekho ngicela ungithumele leyo proof yento ekhulumayo ukuthi bathe bona abasekeli eMDCT bahamba neMDC alliance obasekeli into thiwa iMDC alliance party ngisasekuseni ngiyavuka mbabizile bonke futhi
umnumzana Khalipani Phukeni isikhulumeli seMDCT ubekhuluma lo sithandekile emhlanga weStudio 7 kasenelisanga ukukhuluma lo siziba ngaloludaba. Ibandla leMDCT lona selixojise amalunga eMDC Alliance edlula amachumi amathathu edale lePhalamende lakumakhansili. Ukuhlaziya udaba lokulwisana phakathi kwamabandla omabili sixoxelo lwela amalungelo umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kulusizi okwenzakalayo ebandeni leMDC ukubana abantu beZimbabwe befake ithemba kubo bona ukubana instead of ukuthi belwisane lohulumende ohlukumeza impilo zabantu sebekhethe ukulwisana bodwa. Kulusizi kakhulu ngoba inkokheli ezwilisanayo zisuka zikhohle ukuthi it's not about them but it's about the people of Zimbabwe banenge abantu abalahlekelwa zimpilo zabo besithi balwisana lohulumende weZimbabwe okulusizi ukuthi lapho abalele khona uma bebona into ezinje bazwa njani ngabe ispirit sika Gibson Sibanda owasacrificer kakhulu ukwakha ibandla wasacrificer lesihlalo sobumongameli ngabe bonke bangenwa ngomoyo njalo ukuthi it's not about position but it's about the strike and liberating abantu but ngenxa yokuthi abantu basuka bethathe izifiso zabo lokuzithaya izifuba kwabo basuka bekhohle ukuthi istruggle sikhulu than an individual position.
Ubona kulamathuba yini awukuthi ibengakhomisana umlotha babuyelelane?
Ikuthi kade sokwasuka kwagcwala osomathuba njalo abanye abantu okulusizi ukuthi babe bengama-askari besebenzela isitha kodwa ngabe ngabantu abazimiseleyo ukuthi belwele abantu beZimbabwe kamboni kunzima ukuthi bangabuyisana besebenzele ndawonye ngoba ungakhangela inhlangathi zombili abakumama uKhuphi ababalisa umgqoqo webandla labo umnumzana uBhebhe bakukholelwa khona ukuthi bayadingana so mbona ngazathi ngathi fine kulama individuals abanye uzatholi ngomafika so basachazwa izikhundla but ngabe ngabantu bonke abakwazi ukuthi kusukwe ngapi kunjongweni kamboni into engabe ehlula ukuthi bebuyisana
umnumzana mbuso ofuzwayo ulwela amalungelo kaZulu sixoxela ekobulawayo
Yebo 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 ntshakazo muhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection ngolwesibili maviki yonke kuliviki siqhubekela phambili siphethe umonakalo osudalwe yiCOVID-19 osuhlasele inkulungwane ziphose eziyichiyagalombili zabantu 7898 eZimbabwe sithinta njalo udaba lokuvulwa kwesikolo ngalesi sikhathi ababalisi bekhalala umsebenzi bekhonona ngeholo abalethile ngane kakhulu zulukandaba lingakhuthwa yilo lihlelo lilami uMikeove ngo 8 ntambama
ababalisi bathi ukukhalala kwabo umsebenzi kuyaqhubeka ngoba inkulumo abazenze izolo leziphathamandla zikahulumende kaziphumanga lalutho umphathi ntambo obona ngendaba sezisebenzi umnumzana Paul Mavima kanye lomphathi ntambo wezemfundo umnumzana Kane Matema yibo abahlangane lababalisi laba bekhulumisana ngezikhalazo zabo. Ababalisi batshele uMavima loMathema ukuthi bafuna ukuholiswa imali engange $520. Kodwa bathi okudanisayo yikuthi ababili laba babuye bengaphathanga lutho. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe unkosikazi nokuthula Hlabangana.
Amanyezi ayisichiyangalombili senelisile ukukhuluma ilizwe elilodwa njalo sabaqhubela eyethu i-position paper njalo amaminista athe yamukela i-position paper yethu bathe bona sebezayithatha bahambelayo ku-cabinet for further discussions engingakutsho sibile ukuthi akula progress ephumileyo from this meeting that's why thina njenge-Progressive Teachers Union besithi thina basichithele isikhathi ngomhlangano lo ngoba akula lutho vele ubambekayo esingathi kuphutshile kule meetings and uyadanisa othisha vele badanile kakhulu ngoba sikhangelele ukuthi uhulumende phezu kokuthi bezwe izikhalazo zethu besikhangelele ukuthi njengoba besibizile umeeting ngabantu labade belungiselele ukuhlangana lathi and babuye labo bele offer njengoba bezwile ukuthi hhayi ababalisi bakhalele umsebenzi so besithi babuye labo besiphathele something
Okwakhathesi ukukhalala umsebenzi kuyaqhubeka.
Ukukhalala umsebenzi vele kuyaphambili, kuyaqhubekela phambili. Ababalisi ababuyele ezikolo. Njalo sifuna ukuxwayisa abazali abantwana ukuthi advice sifuna ubanikele ukuthi bebekwazi ukuthi akusekho safe ukuthi abantwana bebesezikolo ngapho uthisha engekho. So thina ubona kwethu abazali labo sokumele khathesi begcine abantwana babo ezindlini. Ngoba ukubayekela bebelokhu bebahambisa ezikolo thina singekho, I think kuyingozi kakhulu. Kodwa above all, iqiniseli khona ukuthi uthisha lokhu beincapacitated. Asiyindawo, indaba yethu ize ilungi.
Unkosikazi nokuthula Hlabangana isiphathamandla senhlanganiso yababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe. Abalwela amalungelo oluntu bathi nxa umongameli Emmerson Mnangagwa eqinisile ngokusola uDlakela kumele kubotshwe abasekeli bezanu-PF ababangele uDlakela eKwekwe ngempelasonto. Abasekeli baleli bandla bebebuthene bekhetha ozamela iKwekwe Central edalele parliamente kukhetho lwabo lwama-primaries. Kulapho abaqale ukulwisana khona bagijimisana lamapolisa eRayoti abezama ukubalamula. Iphephandaba leChronicle lithi ukhetho lolu alusenziwanga. Amafastela ezimota zaleli bandla atshayiwe kulolu Dlakela. lanxa singenelisanga ukukhuluma lamapolisa kubikwa kungakabi lomuntu osebotshiwe phezu kwalolu daba. Umongameli Mnangagwa usole uhlakela izolo esithi uhulumende wakhe kasoze aluvumele. Sixoxe lengcweti kwezombusazwe uMnumzana Dumisani Nkomo.
Lokhu kutshengisela ukubana indaba ye-factionalism lokhu iqinile kuZANU-PF. Kutshengisela njalo ukubana indaba le ingahlupha kakhulu ikakhulu nxa sikhangele ukuthi umbani ozabamba intambo kuZANU-PF. Yikho laye uMnangagwa laye ebone kufanele ukubana akhulume echothoza amahlangothi la, ngoba khona lokhu kuyatshengisela ukubana ibandla leZANU-PF manyananga, njalo lokhu kungenza ukubana kube nzima besiya phambili njengebandla lombusazwe, ngoba ama-faction la yiyo agcine sebangela ukubana umgabe aphume. So laye kungenzakala kuye ibengekela ukuyilungisa kuhle indaba ye-factionalism.
Bakhona Nkomo abathi isehlakalo lesi siveza sobala ukungaphathwa kuhle komthetho, ngoba asikezwa kukhulunywa ngokuthi kulomuntu obotshiweyo.
Ye, lokho kuveza ubana abasekeli bezanu bazibona zani baphezu komthetho, yikho bezenzela udlakela olunje, ngoba balokholwa bayakwazi ukubana bangaze benze njalo asoze bebotshwe. Ngabe ngamalunga e-opposition, ngabe sizwa vele okunye abe sebebotshiwe, kodwa ngoba ngamalunga ezanu, amalunga ezanu aphatha njengabantu abaphezu komthetho. So kulusizi lokhu kakhulu.
UMnumzana Dumisani Nkomo ucubungula ezombusazwe. Kasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zeZANU-PF. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla? Iphephandaba leHerald libika ukuba umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi umnotho welizwe uqhuba kuhle. Iphephandaba leChronicle lona lithi kulakho ukuqhamuka imikhuhlane edalwa yikusilela kwamanzi koBulawayo. Songu isikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Injani basakazi bakastudio sebe? Hayi, siyakubona lokho okwenziwa yi-MDC, kodwa sizama ukuthi ke sikhuze lobaba lomafa umagalela mafa lo. Shuwa ukuthona esithi yeyi lokhuza imakhuphu usetshenziswa yiZANU kakathiyane lo makhuphe. Ulokhuza uchamisa wakhe lo nguye owona izinto, nguye olidictator, nguye owathamba wafundiswa umgabe ukuzondaba yabantu. Iqiniso yena umakhuphu umbeka ngaphi? Nje umakhuphe vele is the senior of uyi-senior kuchamisa. Nguye laye othanda umbuso. Wayi lokhu eqina lokhu esithi hey alliance umalokhu zethu magalela mafa lawa ukhangele ubone kuhle ukuthi umuntu lo uchamisa laye uvele kalunganga laye. Ngomunye umgabo wesithu, ngomgabo wesithu ngenye izano laye naleli. Xa usithi umakhuphu izano lo uchamisa laye uyizano xa ungakuvuki lokho elisithi ye ebantwini akuqedakali into eliyenzayo elizweni leli nje libambelela abantu. Kumele kube ne-opposition elengqondo ezasebenzela abantu.
I-political direction efuna ukuthathwa lapha ngama-MDC lawa, hayi ngathi isisimangaliswa sivile. How can you fail to tolerate each other? Look at uJoshua Nkomo managed ukuthi abone ukuthi hayi into ziyabheda, had to sign i-unity accord leZANU-PF. Lina ukuthi libambane lehlulana, liba ngezikhundla, hayi hayi lina ake lizame ukuhlala phansi.
njani basazi labalaleli be studio 7 mina ngifuna ukubuza uMadali njalo lo othi yena abantu bangabe lokho bekukhuluma ngegugula hundu abakhuluma ngamanye amamasakazi ayenzakala eChiatso vele ukuthi kathi uvele uzama ukuthini khona kahle kahle kumbe anga elaborate ngoba akuzwakali lokho ukuthi nxa isithu abantu bangabe bekhuluma ngamamasakazi egugula hundu bakhuluma ngamamasakazi eChiatso hayi hayi kezwakali lobaba lo
Salibonani Studio 7 nabonga abalaleli abasemakhaya hayi siyajabula ngenhlelo zenu elisithumelela zona esizizwayo lakho konke nje okukhulunywayo ikakhulu ke mina into engithanda ukuthi ke sikhulumeni ngayo sifake ingqondo zethu kiyo indaba le MDC MDCT DC Alliance ngiyezwa lapha sikhathi zonke abantu be-MDCT bayakhuluma abantu be-MDC Alliance bayakhuluma kodwa laba nombuzo engithanda ukuthi abantu be-MDC Alliance bamphendule wona nxa ulo mongameli we-MDC Alliance wayesithi uMakhuphe li-dissident wayechaza ukuthi abantu liyayelikukeli kuhlalele phansi likukhangele khona ukuthi kathi nxa wayesithi uMakhuphe li-dissident wayekhulumani lona ibalaleli eli-dissident lisakhumbula yini ukuthi lazalana emathebeleni madoda avukane emacandeni la linanzelela into zenezi lezilandelayo lezi ukuthi zisiphatheleni kusasa lingalandeli ukudla lingalandeli ukuthi lapha kulesinkwa kodwa licabangela abantwabeni bakusasa ukuthi kuzakwenzakala ngicabangisisa into ende yokulandela into zabo MDC lezi ngilalele kahle inkulumo dissident ukuthi nxa wayesithi dissident wayechaza ukuthini la nxa engayizwa le nto akasichazele ukuthi wayechaza ukuthi nxa si dissident ngiyabonga
Uhulumende avula imingcayela sifuna ukuphumela izweni akula kudla ufuna ukuphumela izweni akula kudla sicela uhulumende asivulele siphume sihambe sibanjwe khona ukuthi uvalile imingcayela akavule i-Bed Bridge border sasifuna ukuphumela izweni thina dala sihlezi lapha kudliwa lutho la ufuna ukuyadinga ukudla kwezinye indawo siyacela phela ugovernment asivule
njani Studio 7 bazakaza bahle Sibonga mhlelo zini lesinikeza zona. Umama yeSolcas Moses akobulawayo, siBhethe Cultural Park. Mina ngithi kanti uMakhuphe lo uzamani vele. Siyahlangana laye ngoDisemba kuma elections. Bengazihluphi ngeAlliance bengazihluphi. Bahlukumeza nje ezinxa ubona ukuthi una awula lutho olwenzayo. Kodwa ubhizi ahlukumeza abantu. Wadliwa waphuma le zero zakhe. Kuna kufuna ukuthi ibizo leAlliance lezamnika abantu kakhulu. Siyahlangana laye kuma elections. Bengazihluphi abantu eMDZ.
Bobe kungabalaleli be Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 singene kwezivela kwamanye amazwe abafundi lababalisi bakwele Cameroon abedlula izigidi eziyisikhombisa babikwa sebevule izikolo ezivalwe kunyanga eziyisikhombisa ezedluleyo ngenxa ye-COVID-19 Ugatsha lwe-United Nations olubona ngendaba zeziphepheli luthi iziphepheli eziningi emhlabeni jikelele zibhekane lengozi enkulu yokuhlaselwa ngomkhuhlane we-coronavirus. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Umongameli Donald Trump obanjwe ngomkhuhlane we-coronavirus uphume esibhedlela izolo ntambama lanxa nje odokotela bakhe besithi kakaphumi kungozi yalo mkhuhlane. UTrump wethule umbiko enkundleni yeTwitter esefikile esikodlweni sakhe eWhite House etshela abantu ukuthi bengaze bawesaba lumkhuhlane. Wengeze wathi bengaze bawuvumela uphazamisa impilo zabo. Uthe njalo imithi ayiphiwe esibhedlela imenza azizwe elamandla ayelawo eminyakeni engamatshumi amabili edluleyo. UTrump uthe maduze elemelika liza kuba selilawo umuthi wokwelapha lumkhuhlane. Ubonge njalo odokotela labonesi besibhedlela seWalter Reed lapho abeselatshwa khona. Abanye basole amazwi kaTrump ukuthi abantu akumelanga besabe lomkhuhlane besithi uzakhuluma njalo njani wona lomkhuhlane usubulele abantu abedlula 210,000 emelika. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eIndiana khonapha emelika umnumzana Muzobanzi Ncube.
Into engayaziyo civil lapha ukuthi kati yena umongameli uTrump ujaheni civil ukuphuma esibhedlela engakasili umkhuhlane lo weCovid ungakapheli emzimbeni wakhe. Hantu yabona ukuthi uTrump ufuna ukuthi azenzise ngokuthi igciwane leli eleCovid-19 alidelele mnumzana Nkomo. And into ayijahileyo uTrump nje into eyodwa kuphela ukuthi yabona ielection yalapha eMelika iyabikhona next month. So ngumuntu nje osejahe ukuthi abuye ezokhankasa njengoba waperforma kubi laphana kudebate loBiden and usemuva futhi kaBiden. So into zimomothele kakhulu. Enye into futhi ukuthi ujahe ukuthi azobona iprocess kajustice lo uBarrett ofuna ukuthi khona amfake ngesiphangiphangi before ama-elections. Uyabona into ayijahileyo kuphela uTrump.
Kodwa uthi uqinile njalo uzizwa elamandla ayelawo kuminyaka engamatshumi amabili edluleyo.
Umongameli uTrump kasisukele lapha ngokuthi yena sezitshaya uqinile saka okuvela ngapi. Mina ngazi abantu abale ababele coronavirus balala Nkomo for over a month, almost 2 months, abanye lokho belele ama joints ebuhlungu bengela ma tasty vele uyazi besehluka khona lokuphefumula. So uTrump yena kasitshele phela umuthi lo ekade bemphawona kathesi ukuthi xa kuyikuthi umuthi lo phela ukuthi khwatshu khwatshu umzimbo wakho usuthe khwatshu within just a few days. Indaba engasiniki sonke umhlaba wonke phela uphiwe lowo muthi kade uphiwe umongameli uTrump. Uyabona ngamanga kuphela ukuthi uTrump uthi sezenza umuntu oqinileyo lapho ukuthi ufuna ukuthi ezokhankasa kuphela into ayifunayo kuphela ngoba uyabona ukuthi uBiden semthwalise nzima lapha and uyaluza. Uyabona lokuthi afake ujustice wakhe lo mfunayo wamangamanga yiyo into kuphela into ayifunayo uTrump. Uyabona so uzakhankasa thini yena ebe phakathi kwabantu lokhele COVID-19 leyo because phela umthetho weCDC uthi khona kumele uquarantine sibili nxa usanda kusila after 14 uhlale sibili 14 days. Uyabona so kasisukela lapha amangaka.
Umnumzana Muzobanzi Ncube isizalwane seZimbabwe esidabuka esilobela koKapu kodwa uhlala eIndiana khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kulabantu abalichumi ababanje umkhuhlane weCovid-19 kuleli izolo labangamachumi ayisithupha lanhlanu abatholakale sebephephile. Ibandla leMDC thile leMDC Alliance asedlephana njalo ebanga umeya weGwanda omutsha okhethwe izolo umnumzana Njabulo Siziba. Ababalisi bathi ukukhalala kwabo umsebenzi kuyaqhubeka ngoba inkulumo abazenze izolo leziphatha amandla zikahulumende aziphumangala lutho. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump yena ohlaselwe yicoronavirus usephumele esibhedlela lanxanje engakapholi. Kwanele Mtwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.